Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho iningi lezalwane zeZimbabwe bele-South Africa bebeveza ithemba besithi lolu khetho luzaletha uhulumende omutsha oza kuguqula isimo ikakhulu kwezomnotho labo babuyele ekhaya. Kodwa-ke nengikhathi esilithi limpumela ebatshiye bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Bongani Halimane, umgcinihlalo webandla lezaphu kwele-South Africa, uthi kusiya ekhethweni ubezimisele ukubuyela ekhaya ngoba ecabanga ukuthi amabandla aphikisayo azanqoba. Kodwa-ke uthi ukuchitheka kwaleli phupho sekuphazamise icebo lakhe lokubuyela ekhaya.
Ngisazoqhubeka ngilapha e-South Africa ngibhekile ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo njengalokhu abantu bekhethile inkokheli zabo. Sibone ukuthi lezi nkokheli ezikhethwe ngabantu zizokhona yini ukuphakamisa zivuselele i-economy yelizwe, zicreate lamathuba emisebenzi ngoba sikwazi ukubuyela ekhaya siyohlala imisebenzi ingekho.
Abanye bathi njengoba vele le mpilo isinzima kwele-South Africa sebedidekile ukuthi bazaqonda phi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana uMchasisele Gwaza uthi sekufanele bemukele okukhona ngoba ngeke bephile emazweni impilo yabo yonke.
Asikabi kahle kahle nengqondo e-right ukuthi sizokwenzani ngoba asikakaboni ukuthi kwenzakalani. Kukhona abanye abantu basafuna ukuthi bahambise abanye enkantolo ukuthi akukhona abangawina, so asikabi kwazi kahle. Kodwa-ke esesikulindele ukuthi ma besolva lento sesikwazi uba nowini leyo. Hayi, mina ngokubona kwami ngomunye wabantu abafisa ukuthi hayi ngihambe nje ngiyoqala a new life in Zimbabwe.
Le yinto esekelwa ngabanye abathi loba bengalisekela ibandla le-ZANU-PF. Indlela umongameli Mnangagwa abesenza ngayo ukhetho lungakafiki itshengisa ukuthi ulaso isifiso sokuguqula isimo eZimbabwe. Umnumzana Khanisha Zinkana obencintisa esikhundleni someli wedali lephalamende Gwanda Central emele ibandla lezaphu uthi sekuyisikhathi sokuthi abasemazweni bekele ukugoga izandla befuna ukulungiselwa ngabanye isimo esekhaya.
Kanti-ke kodwa abantu bakithi bagcwele ku-Facebook lakho konke bayakhuluma nje kungela abakwenzayo. Asifundeni ukuthi sifake nini imali yethu lapho kulo mlomo wethu khona, siyekele nini ukuthi sitshiyele abanye sithi bazolungisa, ngoba phela abantu abanikezwa ithuba lokuthi balungise bayayengeka lula, beyengeka ngokudla la ngalokho okunye okukhona. Lokwethuseleka abantu bayethuseleka, sokudingeka kama-diasporians siqale ukuplana ukuthi senzani ukuze silithathe leli lizwe.
Abanye-ke bathi kuzacaca ngemva kwempikiswano yempumela yokhetho ukuthi bayahlala kuleli kumbe bayabuyela ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.